Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 enhlangula 2023 ngu Praxitus Jeremiah ngisithi machono wakwethu endabeni zethu namhlanje
engingakuqinqosela ukuthi vele injongo yama deposit boxes asiyokugcina inkalakatha zezimali ayifani lamasefa ayijonganga ukugcina inkalakatha zezimali ayifani lalokho singakuthi ivault. Yona vele injongo yayo yokugcina impahla eziqakathekileyo ezifanele ukuthi kubandi ukubana kugcinakale amanecklace ladulayo mhlawumbe legolide.
Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lazise ukuzulu ukuthi isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukela lamhlanje. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezalethwa kwele Bhilithane uzosebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Idale lephalamende laphezulu ele-Senate seliphasise umthetho wakade usalulunga owe-Criminal Law Codification Reform esigabeni ese-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idale lephalamende laphezulu ele-Senate seliphasise umthetho wakade usalolongwa owe-Criminal Law Codification Reform esigabeni ese-Patriotic Bill. Lo mthetho yiwo othonisiswayo ngawo inzalo yeZimbabwe eziyabe zethethiswa icala lokuqoqa ukuvukela uhulumende loba ukukhuthaza amanye amazwe ukuthi afakele ilizwe izitsheziso zomnotho. Kade sileli bill selimelele ukuthi lisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho uqobo. Abazafunyanwa belecala phansi kwalomthetho balakho ukugwetshelwa kulengiswa. Ingcwethi ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi lo mthetho wephula ilungelo loluntu. Phansi kwalomthetho abanye njalo balakho ukujeziswa ngokuthathelwa ilungelo lokuvota loba ukuncintisa ezikhundleni zobukhokheli elizweni loba njalo ukuthathelwa ubuzwe wabo i-citizenship. Ibhili le liphasiswe lanxa amalunga edale lephalamende awamabandla aphikisayo abengavumelani lawo. Beliphikisa kanzima kodwa kutheso uvotwa behlulwa ngamavoti njengoba amalunga awe-Senate amaningi engawebandla elibusayo eleZANU-PF. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lazise uzulu ukubana isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukisela lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokwethulwa kwembiko lo, isisindo sedola leZimbabwe sihle sakhuphuka saya ngaphezu kwenkulungwane ezinhlanu lengxenye, i-5700 zimdollars. Uqathaniswa ledola linye eleMelika kuthi izitolo lazo zahle zakhweza intengo yempahla. Inkosikazi Thandeka Dlodlo usomabhizimusi wakobulawayo uncoma isinqumo sokukhitshwa kohlelo olomkambo we-auction system.
Isinqumo sokuthi ama-rates alandele ama-market forces ngisibona siqondile kakhulu ngoba besingeke sihambe siyethenga i-US lokuwoda ngentengo ephezulu sithi thina sesibuya sithengise nge-price ephansi besiyabe sesisukile kunjongo yokuthi singene ku-business. Ngibona ngathi la ma-prices lawo sezama ukuthi beqansa kakhulu ngoba kuyabe sokungasela black market rate ebiyiwe kade silawula i-economy. Ngithi isinqumo lesi sizasenza ukuthi sisebenze kuhle sesingaselavalo lokuthi yathi uvuka kusasa uthole intengo isiqanisile.
Unkosikazi Melody Mthupha isakhamuzi sakobulawayo uthi indlela osiphathelene abenza ngakhona kuyabaphambanisa bagcina besala bengelalutho.
Okukhona ngama exchange rate kubuhlungu ngoba nxa uholile kuyi RTGS ukuthi uthole USD kunzima ngama rates akhona usala ungelalutho. Nxa sesikukhangelisisa sekungani kupolitical okuyinto kwakhona okuyinto futhi enzima njalo ebuhlungu kuZulu ongaholiwe i-US olithengayo kubosiphathelene. Abalama rates ajinja nsuku zonke njalo omunye lomunye eyabele rate yayo.
Umnumzana Ryan Siziba, umhlali wakobulawayo, uthi okwenze ukuba i-auction system ingasebenzi ikuthi uhulumende ubengenelisi ukuthi afake imali yaphandle kwelizwe. Kungakho uZulu ubesephephela kubosiphatheleni.
Uhlupho ekade luvele lukhona ukuthi uhulumende ubengenelisi ukuthi efake imali yangaphandle yaneleyo ku-auction system leyi. Yikho abantu bebesilela ngokuthi behambe beyedinga imali emkambo omnyama. Obekuyikho lapho kuvele kutholakala khona imali, njalo abamabhizinisi abaningi labo bebesithi nxa bedinga imali leyi behambe beyeyidinga emkambo omnyama. Kube sokusiba labantu abaningi abayifunayo, yikho bekusenza ukuthi irethi ikhuphuke kakhulu ngoba uhulumente enganelisi ukuthi esuthise umkambo.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho eNational University of Science and Technology, INUST, uthi ubuhle bokusebenzisa intengo elandela umkambo kuyikuthi kuzehlisa ukushiyana kwentengo yokuthenga imali yaphandle ebhanga laleyi esemkambo omnyama, okutsho ukuthi umnotho welizwe awuseyi kulawulwa ngumkambo omnyama.
Imali yakithi nxa iqathaniswa la kwamanye amazwe isizathengiseka emkambo osemthethweni, okutsho ukuthi amabhanga asezaba lelungelo lokuthengisa imali yamanye amazwe. Ubuhle balokhu kuyehlisa i-difference phakathi kwe-rate ese-black market le-rate ese-bhanga. Njalo kuzenza abantu benelise uyazitshintshela nje imali okusemthethweni bengasayi emkambeni ongekho emthethweni.
I-RBZ yethule umbiko izolo oveze izinqumo zokuzama ukulungisisa isimo sokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe kanye lomnotho welizwe. Izinqumo lezi sigoqela ukuyekela isisindo sedola sihlelwa ngumkambo, ukuvumela amabhanga ukuthi athengise imali yakwamanye amazwe ngentengo ehlelwe ngumkambo lokunye. Lokhu kuza ngemva kokuba idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa isisindo nsuku zonke ngesiqubo esethusayo, kuthi intengo ezitolo layo ikhuphuka njalo nje. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kutshe inkonzo yesikhumbuzo izolo yokunanza abantu abangamakhulu amane lamashumi amabili lasikhombisa 427 abadilikelwa umgodi owahle waba lingcwaba labo eWangi ngomnyaka ka-1972 ngoba kungiyasela amaqinga okubahlenga kumbe okukhipha izidumbu emgodini wenkampani yeWangi Colliery abangamashumi amathathu lasithupha 36 kwakungabe emhlophe. Njalo esinye isihlobo sabo sibikwa sibuyile sivela eScotland ukuzonanza lolu suku lapho obekuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende ezamankampani ehlukeneyo akugqela eWangi Colliery kanye elomdeni yababhubhayo. Umfundisi siyaphambili Moyo wesonto yeLiving Christ Pentecostal Ministries International ungomunye owatshumayele kulombuthano ukasela usandekile emhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba kanye langesehlakalo lesi esaziwa ngokuthi iKamandama Mine Disaster.
Abefuthene endaweni lapho okwabhujela abantu abangu-427 ngomnyaka ka-1972 kuJuni. Sikhumbula umonakalo lowayibulayo, njalo kunama-widows akwana 63 abangakanye abaphela ngomkabo esikhathi senaleso ngo-1972. Yesibele isikhathi esihle kakhulu abantu besabelela bekholisa izinto Ministry of Mines was represented ikhona le nkokheli yewabe colliery company ogoqela umanaging director ebekhona lama-head of department athile abekhona konke kuhambe kahle sabelana lezikankulunkulu ebemduduza abantu naphiwa ngecolliery ishiya layo kasiyithane ukuthi kuyini ekwenzelayo ama-widows ma bekhumbula imisebenzi yenziwa umkabo ngesikhathi sasebenzela likhampani kulamanye amakhampani adebithe ezingu-63 kutho ukuthi i-blanket for i-widow ebikhona khona lapho thina njengezamabandla siqhubeka sibakhuthaza ngokubakhulekela nokubanikeza ithemba ukuthi hhayi ngabangakashiya kumaybe i-chapter 11:28-30 ukuthi wozani kimi lini elikhathelele lisindiweyo ngeliphumuze ngelinikeze lithula so thina kakhulu njengabezomoya siyabanika nje isiliswana labo.
Uqhubeke njani umsebenzi njalo libona ingani injongo yenu liyifezile?
Engakutsho ngamafitshane ukuthi injongo yakhona ifezakele ngoba abantu bebekhanya bejabulile kakhulu izini nangesikhathi sebesenza i-po right round endaweni yakhona abanye bebekuye bethwele amafulawuzi ubona bejabulile bafaka phambana one white man who came all the way from Scotland naye landa khona lokho elanda i-commemoration nale babona umuntu etravela all the way from Scotland elanda kutho ukuthi kuyinto eqakathekileyo ngibona ngani abantu belungu baqakathekisa kakhulu izinto ezifana nalezi kwesisikhathi bathiyele lathi abantu abamnyama bamqakathekisa kakhulu ngoba ukuyethele nama-flowers iqala kade ukuthi uma ethike nawo khona le-Scotland elokho ehamba nawo ewathwele ezintegeni khonapho bamqakathekisa kakhulu and ngithe ma ngixoxa naye kuthi yena abangani bakhe yibaba kuchelwa abazali ayithiwe na director abazali kodwa abangani bathi babaphutshelwa ngabazali and ngaleso sikhathi yena wayele 5 years khona kuqhakazekile ukuthi hhayi abuye yena azorepresenta abangani bakhe.
Kuyini elikwaziyo ngalesi sehlakalo lingakhumbuza abalaleli?
Ukuthi ngomnyaka ka-1972 mhlaka 6 June ngo-25:10 kulezisebenzi ezazingaphansi komgodi ezikwana 427 lapho kwazwakala umdilimi omkhulu kakhulu izisebenzi leza kuyela umgodi zawela umgodi akathi azanelisanga ukuthi zikhitshwe khona lapho so yikho indawo le kwakhe kwayenziwa khona lapho kwafakwa and kwakhiwa njeni igcili kwafakwa namatshe ama-tombstone imibhili ethe ngihlanze amabizo abantu wonke abafela khona lapho yikho kwayenzakalayo. So every year iwange colliery company limited iyenza nje umbuthano mhlaka 16 every year bekhumbula labo abasishiyayo besemsebenzi
umnumzana Joseph Nkomazana ngumabhalane obona ngehlelo zamanzi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawa. Lizaxola-ke lapho lo bekungumfundisi siyaphambili Moyo wesonto ye-Living Christ Pentecostal Ministries International ongomunye wabachumayele kumbuthano we-Kamandama Mine Disaster Commemoration. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezalethwa kwelebhilithani yokuzosebenza kwezempilakahle ziqhatshwa ngabameli babaqhatshe ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi abangela msebenzi sokuzamele babuyele eZimbabwe. Uhulumende weBhilithani wavumela abaqhatshi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-Certificate of Sponsorship, COS, ebavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7, u-Ezra Chisasvanda.
Eminyakeni emibili edluleyo abantu eZimbabwe baphakame njengesavunguzane belubhekisa endlandi bethi iyafuna umsebenzi. Abaqhatshi abaningi bebebhatalisa imali ezesabekayo kulabo abafuna ukuya kulelo lizwe okwenza abaningi babanjwe ngamandla okuthengisa izifuyo, imota lezindlu ukuthi bathole imali yokubhadala laba bantu abaqhathayo. Uvayelo Moyo ngomunye obabhadala inkulungwane ezithile zama-pounds ukuthi afinyelele ukuya eNglandi.
Ngababhadala 5,500 pounds ukuthi bangilungisele isponsa ngafika ngasebenza kodwa babethatha half of umholo wami bethi agency fee. Khathesi akusela msebenzi and ngisebenza ama-hours amalutshwana ngikhonde ukubhadala irenti. Ngisiza la umama wathengisa a 2 rand pumla and I don't know zenzani even if I go back home.
Unkosazana Thabile Mabena uthi babuhlungu ngento abayenzwa ngama agency.
Umuntu akutshele ngokuthi akala ma hours, wena ku contract kuyabe kubhaliwe ukuthi kumele usebenze amahola ayi 40. Umuntu adlale ngawe engakunikezi ama hours amaningi. Indaba edabukisa inhliziyo ngoba abantu bahlukumezekile.
Omunye olajazi yakhe yokuqhatsha izisebenzi edolobheni lelizi unkosikaziphathi Hadebe uthi abanye bakhe bayona.
Mina ngingomunye wabaphathi ngaletha abantu. I'm sorry to say mina kunzima kimi ngoba abanye ngibona umuntu uhluphekile ukuthi you are the only hope. Ngikhuluma nginje bakhona ababili abasemaphepheni ababoshiwe abaphuma kithi beletha abantu ngoba bengenamsebenzi. I-greediness abaningi bazadilikelwa lijele.
Omunye wabaqhathi umnumzana Sibusiso Mabuza we-Christ of Care edolobheni le-London uzonde kakhulu ngokwenziwa ngamanye ama-recruitment agencies.
Etheleni umuntu ukuthi ezodubeka kanje ngoba ufuna ukuthatha imali e-home office lapha ukulokhu udlalisa ilokhu zenu. Uthatha imali futhi ebantwini bona laba basekhaya bekubhadala bo-5,000 ukuthi azohlala esitradeni umntanarantu engasebenzi. Akulunganga lokho. Kathe selisibonisele thina senza izinto kuhle. Selisibonisele kubi.
Umnumzana Thamsanqa Mpofu we-Bradford uthi abanye babaqhatshi labo bagcwele inkohlakalo.
Abantu basekhaya bathatha abantwana ekhaya babalethe lapha kungelamsebenzi babhadalise izimali. Babagcwalise babanganikeza umsebenzi abantwana sebeze befuna ukubuyela emakhaya. Abantu bangkhona ngabantu abane-corruption sebethatha zisezinto ezingiphuma emthethweni sebemotshela abantu abaningi abantu abanama-companies arana kahle. Ukhangela thina njengoba sinje siyathola ngola mali okuzona kodwa angeke size silethe abantu uma imisebenzi ingekho.
Omela amalungelo oluntu njalo engu Equality, Diversity and Inclusion Officer esebenzela idolobha le-Brighton umnumzana Ndaba Ezinhle Gudusibanda uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi baqaphele ogunuba bebhilithane.
Abafowethu labodadewethu labantwabethu betshiya inkinga beZimbabwe and in so doing basuka ngezikwerede, abanye sebesuke bathengisa izindlu, abanye basuke bathengisa imizi, abanye bathethe yonke the whole savings abanazo empilweni zabo balubhekisa kangapha bekwazi ukuthi hayi ngizafika kangapha ngisebenze gadalala ngikwanise ukubhadala izikweleti zabantu. Yikuthi alibana lizakwenza la ama-decision kathesi okuquphuna izimuli lisiza ngapha lidingisise liphenyisise lenze lokho abakubiza ngesilungu bathi bona i-due diligence.
Ukwazana Sihle Dube ligqwetha elisebenzela edorobheni le-Manchester uthi labo abangaselamsebenzi bayakhona ukudinga eminye imisebenzi kwezinye indawo behlukane lama-recruitment agencies abo.
Bengahlala bengayenzi lutho. I-home office eventually iyakhansila amavisa abo and kagcina bebuyele ekhaya. So what they can do is khona lapha e-UK akhona ama-agency i-role yangkhona abatshintsha kiyo engasiyo le ekulist emsebenzi edingakala e-UK. They have to again to update i-home office budget hayi nasesinokutshintsha from i-role lay to i-role lay.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele-Bhilithane i-home office yanile ukhuluma le-Studio 7 kodwa bathe bazabopha bonke bephula umthetho. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization yatshela le-Bhilithane ukuthi lingasaqhashi izisebenzi ezivela eZimbabwe lamanye amazwe ukuze lilondoloze ezempilakahle kulelo. Okwamanje kumnyama phambili kumnyama emuva kuzalwane zeZimbabwe ezifuna ukuyasebenza kwele-Bhilithane. Ngimane e-Studio 7 igama lamuyezela Jesus Banda.
Kulo munye mama waseZimbabwe osehlala kwele South Africa ophakathi kosizo olukhulu ngemva kokufelwa ngabantu bakhe ababili bebulawa ngumkhuhlane wesifudo esekholera. Uthuso Kumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Unkosazana Sichelesile Ncube ohlala elokishini leHammarskraal phandle kwedolobho lePretoria uthi nxa eqala ukukhuluma ahle aqale ngokuhlengezela inyembezi wazise udabuke kakhulu emoyeni wakhe. Lokhu kulandela imfa yabantwana bakhe ababili ababulewe umkhuhlane wekholera osubulela abantu abafika amachumi amabili lesithupha 26 kwele South Africa. uthi bekungolwesine mhla ka 17 kwenkwezi ngesikhathi etshelwa ngabanye abantwana abebelele lengane yakhe uMavis Ndlovu oleminyaka esikhombisa ukuthi uyagula kakhulu. Ngaleso sikhathi wahle wamgijimisela eklinika yeThemba lapho abafika bamdlulisela khona esibhedlela seJubilee.
Ijubile wangifaka embhedeni wayebathi mina ngiphume ngahle ngaphuma sobasala lodwa wamgeka wangifaka usijeni ngahlala bathi sebamnika umbheda acedha umnika umbheda ngihlala la ngihlala la bathi ngimphuzise umeleka umphuzise umeleka ngo-4 umntana sithiya katshona.
Kuthe ke nxa esefika endlini wathola abantwabakhe ababili bezidlalela labanye abantwana. Uthe ebusuku ingane yakhe uTheki Ndlovu oleminyaka esitshiyagalolunye wavuka esedethwe isisu ikhanda njalo esetshokoza. Yena ke baqala bamgijimisela kubaprofeti okulapho abathola khona isixwayiso sokuthi bamuse esibhedlela.
Sahlala esibhedlela eThemba Clinic, sifika eThemba Clinic wakufaka ama-grid kuphela sahlala ngo-12 naye ashona.
Nkosazana Ncube uthi uselala ebuquthile ezibuza ukuthi yindaba ehlelwe isilingo esikhulu kangaka. Loba nje kuthethe isikhathi sokuthi bathole imali emingcwabo yomibili bangcwatshiwe kwele South Africa abantwana bobabili. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle esabelweni seGauteng sezixwayisile izakhamizi zeHammarskraal ukuthi zingaqali ukunatha amanzi aphuma empopini kodwa basebenzise alethwa zimota zekhansile ngemva kokwabelisa. Umeya wedolobho lePretoria esibizwa njalo ngokuthi iTswane, uMnumzana Silas Brink, uthi ingcitshi zilokhu zisacwaninga ukuthi ngambe umkhuhlane wekholera lo uqalwe yini ngaphi ngenxayane.
Well, it's incredibly frustrating because
we as a pizza lati ukuthi ivelaphi ngoba sezihlola amanzi aphuma ezimpompini amanzi asemadamu lendawo yokuhlanza amanzi akule indawo kodwa zonke lezo ndawo azilawo amagciwane e-cholera.
And all of them have tested negative thus far.
Kodwa izakhamizi zeHammarskraal zithi ikholera ivela ezimpompini njengoba sekule minyaka bexwayisa iziphathamandla ukuthi amanzi angcolile ayanuka njalo abezibhinqi ezibonakala njengengcikeza ephuma ezambuzini kodwa bangalalelwa. Bakhona ke abanye abathi mhlawumbe yeza lezizalwane zeZimbabwe loba ezeMalawi ezihlala kuleyo ndawo njengoba lamazwe abevele selezehlakalo zekholera ngesikhathi qhamuka kwele South Africa. Melesilo 7 ePretoria kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weleMelika seseWhite House sibike izolo kubana asikatholi ubufakazi obupheleleyo wokuveza ubana ngubani sisibili ukuthi nguye ophosele ibhomba elibhilize idamu elikhulu laseUkraine elesitshisa amandla kagetsi phakathi kwamasotsha akwele Russia loba awe Ukraine njengoba amazwe omabili ephoselana ephilayo. Unobhala obona ngobudlelwane beleMelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Anthony Blinken uhlale phansi ekhulumisana lomkhokheli wawele Saudi Arabia uPrince Mohammed bin Salman namhlanje. Lezi nkulumo bezigxile ikakhulu ukungahlaliseki komumo kwele Yemen, ukufuthelana phakathi kwele Israel lele Palestine, umumo wele Sudan, kanye nje lezo kulondolozwa kwamalungelo olubuntu kulomhlubulo. Inkokheli yohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokulwisana legciwane lengculaza e-National AIDS Council isekwethekeleleni kweleBotswana ukuyafunda ngenhlelo zokumelana lokumemetheka kwegciwane lengculaza ele-HIV ngesikhathi amazwe omabili elokhe elenani eliphezulu labantu abaphila laleli gciwane. yintethele zindaba ye Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula ele NAC Elizabeth seBotswana okweviki lidilile isifiso sokufunda kuthele Botswana liphatha njani inhlelo zokulisana legciwane lengculaza. Okhokhela leli qula umnumzana Raymond Yeke uthi bafisa ukuthi kusiya phambili i-NAC ibe ngekhangela eminye imikhuhlane athi igciwane lengculaza kuphela.
What struck us also more was the transition of NACA, which is something that we are.
Okunye okusikhangileyo ukuthi la kwenza njani ukuthi liyenze inhlanganiso yenu ukuthi ingakhangela igciwane lengculaza kuphela kodwa ikhangele leminye imikhuhlane ikakhulu engathelelwanayo.
Okumhlanganiso kahulumende weBotswana ebhekana lokulwisana legciwane lengculaza eye-National AIDS and Health Promotion Agency umnumzana uNtiretse Letlhale uthi uqakathekile ukuthi amazwe omabili adinge indlela angamelana ngayo le-HIV.
The fact that you came all the way from Zim to Botswana doesn't mean that we hold anything different from what you do. It's just a matter of us.
Ukubuya kwenu ukuthi ukuthi thina singcono kulani ukuthi singafunda komunye lomunye. Yebo sethihambe isibanga ekunqobeni igciwane lengculaza kodwa lathi singafunda yini.
OweZimbabwe useHabron Nkosazana Sindiso Sibanda uthi ukusebenzisana phakathi kwamazwe omabili kunhlelo zokulwisana le-HIV kuqakathekile.
Uma sikhangela eziphathelane lomkhuhlane we-HIV and AIDS, siyananzelela ukubana ilizwe leBotswana seliphumelele kakhulu kwezinye indawo ezifana le-mother to child transmission kanye lokuthi abantu abaningi sebengene kuhlelo lokuthesta lokunatha amaphilisi esithi ngama-ARV. Ngombono wami, iZimbabwe ingafunda okuningi elizweni laseBotswana phezu kwenhlelo ze-HIV.
IBotswana yaphiwa isicoco inhlanganiso ebona ezempilakahle umhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization, WHO, phezu kwemizamo yokumisa ukumemetheka kwegciwane lisuka kumama ozithweleyo kusiya kusane. Kodwa unkosikazi Sibanda uthi sekuqakathekile ukuthi ukhangelwe eminye imikhuhlane efana lethukela, ukumpompa kwegazi okuphezulu lenye ngoba layo ilimaza kumphakathi njengegciwane le-HIV.
Njalo kuyakhuthazeka ukuthi abe-National AIDS Council abeZimbabwe babuye elizweni leBotswana ukuzofunda esithi ngesikhiwa benchmarking. Bafunde ngokulwanisa umkhuhlane we-HIV ngoba eBotswana abantu abaningi sebephumile ngaphandle, sebehamba bekhululekile ukuyathesta, sebezinathela amaphilisi bekhululekile. Kunganceda kakhulu uma abantu beZimbabwe bangabuya bezofunda.
IZimbabwe leBotswana zingamanye amazwe alinani liphezulu labantu abaphila legciwane lengculaza kodwa azama ukufaka inhlelo zokunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Amazwe omabili asezaqala ukuba lejekiseni lokuhlaba abaphila legciwane lengculaza bephume ekunatheni amaphilisi awe antiretroviral wona anathwanswa kuzonke. Ijekiseni yona iyabe ithathwa kabili ngomnyaka njalo kuzabe kuyindlela ukuthi abantu bengaphumi endleleni yokulandela ukwelatshwa. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labalamaphepha aweZimbabwe exemption permits aphelelwa isikhathi ekupheleni kwayo nale inyanga mhlaka 30 Nhlangula. Sebedlela evalweni abalamaphepha la abadinga amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili bakwethu ngohlelo lwethu olwezindaba. Kodwa singekehlukane wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lazise uzulu ukubana isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukisela lamhlanje. Iningi lezizalwana zeZimbabwe ezalethwa kwelesi Britane ukuzosebenza kwezempilakahle ziqhatshwa ngabameli babaqhatshi ama-recruitment agencies lekhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvuri yeZimbabwe.